So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 12 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu seyaka 7 rooms omunye umuntu seyizithi ngiyikanseli sembuya uzagcekeza yicorruption yona leyo
ikansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kweZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kufanele kube lama by-elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala.
Inhlanganiso esizimeleyo zithi ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa kuphela obanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe isolo labalitshumi lambili abafunyanwe sebesindile. Abantu asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8011 kuthi asebepholile bonke sebephezu kwenkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu amahlanu 6504. Asebefile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230 kulandela ukubhubha koyedwa owakobulawayo ngomgqibelo. Abalokhu begula bona bayinkulungwane elamakhulu phose amathathu 1277. IJohns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezingamachumi amane 37,350,759 njalo wabulala abangu 1,074,768. Ikansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kumbiko ewethu leyizolo inhlanganiso le iveze ukuthi ibhalele ikansili ixwayisa ukuthi ukudiliza izindlu lokhu akukho emthethweni ngoba kayilancwadi zomthethwandaba eziyipha ilungelo lokwenza lokhu. Ngokunjalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ithole impendulo ikhansili ithembisa ukuthi isilumisile loluhlelo. Inhlanganiso emela izakhamizi eChitungwiza Residence Trust iyo ecele usizo lwamagqwetha la ngemva kokuba izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zazo zasala zingasela ndawo zokuhlala. Lokhu kucunule njalo abantu abanengi. Kodwa umasipala yena uthi izindlu lezi zakhiwe lapho okungavunyelwa khona. Sixoxelo meli weSouthton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
uyabona into esiyenzakala lapha sokuyikuzwisa abantu ubuhlungu kambe yebo ilizwe nje lonke elezimpakwe linje abantu bayakhile izindlu zabo into ezwisa ubuhlungu ukuthi khona ama council la kufuze uhulumende ayenze overhaul ike kipe abantu wonke bona abangabasuka ezihlalweni especially ama functionaries abantu laba bayathengisela abantu indawo yokuhlala bayekele ukuya ku ministry for change of use for 5 years bethengisela umuntu umuntu loyana akakwazi ama procedures and processes ye council ngaso zahlala umuntu eyekele ukuyakha imali ihlupa kangaka umuntu seyakha 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyikhanseli sembuye uzagcekeza yi-corruption yona leyo yena uminista wangikhona wezindlu ugarwe ungaphi akuboni yini kusenzakala uyaphiwa isihlalo esokuthi apho ngukuyahlala nje engayenzi lutho indaba yezindlu lapha iyahlupha elizweni kathe nguye esikosungu-chairman we-shelter africa yi-shelter eyani angaba kuyo i-shelter yona leyo ngeyani isihlalo asiphiwazo eso ngesani elele emsebenzini kathe uyamelela abantu yabezimbango leaders for human rights ukuthi kona bathi hayi into eliyenzayo leyi ayiyenzi so mina ukubona engikwenzayo lapha ama councillors ama council officials kabaxotshe umsebenzi bonke
ukona kwenzakala njani moyo ukuthi icouncil iphe abantu izitanda ibekele bakhe ikobadilizela futhi izindlu zabo
ama land barons babesebenza le council bathi kona sesinika i cooperative lay umhlabathi low bafake abantu bayenza izindlu kanti sebevuka bengathi sebenathi ikachaso sebefuna ukubulalela ezokugqekezela abantu izindlu abanengi bangikhona ungakhangela balezincwadi abaziphiwa i council babhadala ama land intrinsic value in full lama agreement of sale akhona i court order abakhuluma ngayo ukuthi kona bafuna ukuthi bathathe court order ukuthi kona basuse umuntu la wamakoti angkona wana la angkola uti alabantu wapale ngondo mwabangaeza ni umutu ikoti order yena umuntu oyabe puhibi ile ndi angkona ikansili watenga wabwaba le agreement of sale kweso ustua kona alandelangi umtetu alandelangi yuloko la loko yikorruption kupela agula enyi into lei into lei ya susubusungu angkola uti kona kungaba lukulu mende onga fumu uti kona umutu seyaki 7 roomed house 8 roomed house eshupe gima alu umuntu umuntu aphonguvuka ekusena isithu kutwa kona sesiyagqekeza akuyenzakali khonoko nxa umuntu eyakile emgwaqweni hayi lokho kungazwakala nxa umuntu eyakile endaweni yokuthi wakhona indawo yamagetsi kungazwakala kodwa abaningi abazange bayenze khonoko ngakhangela izindlu ezigqekezwa kateyisi ngabantu abahlezi endaweni enhle abayenze ama change of use bona ama local authorities
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthton edale lePhalamende kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zeCouncil yeChitungwiza. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lokugcwalisa izikhala edale lePhalamende lakumakhansili olwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Kumbiko eziwethu leyizolo inhlanganiso ezingamachumi amabili lasithupha zithe ukumiswa kokhetho lolu yikwephula ilungelo lokuthi abantu bakhethe abameli babo. Uhulumende wasise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ukhetho obelumele lwenziwe mhlaka 5 kumpalakazi aluseyikwenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa inhlanganiso lezi zithi kumele ukhetho lwenziwe. Zithi uhulumende kumele akhulumisane labanye kuvunyelwane phezu kweziqondiso ezizalandelwa nxa abantu bevota ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane. Inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Peace Project, iHabakuk Trust, Election Resource Center, iWomen's Coalition of Zimbabwe, iZCTU lezinye. Siqoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Inkinga ekhona umzamo wekwephula umthetho kumbe imizamo yokuthathela abantu ilungelo labo. Ngokwazi kwethu iconstitution yelizwe iyachoke ukuthi ukhetho lubanjwa ngaziphi indlela njalo sokuthiweni. Ngokwazi kwethu ke kufanele kube lama by elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala kuma parliament ethu. So kufanele ke uhulumende alandele umthetho ngokuthi lo mthetho phela unika abantu ilungelo ukuthi bese bekhetha abameli abafuna bebamelele ke edalele parliament.
Kodwa uyala uhulumende Moyo uqina ngokuthi ama by-elections alakho ukumemethekisa lomkhuhlane.
Sesibone ibandla ke elibusayo lisenza imbuthano eminingi emangalisayo lokhe nje kwaqalisayo ke indaba ye lockdown kumbe umkhuhlane we COVID-19. Kuyamangalisa ukuthi nxa kuyibo kabananzi ke indaba yomkhuhlane, kodwa nxa sokubuya ke kwabanye sokunganithwa khona ke indaba yomkhuhlane yikho lapha ekhangelelwa khona kakhulu. Sibona engani ke ibuqili, sibona engani ke akusilo qiniso. Abantu kabafuni nje ukunika uZulu ithuba lokuthi bakhethe ke abameli babo. Sibone kumalanga adlulileyo bebuthana kuma primary elections abo. Esikhathini esidlulileyo sibone bebuthanisa abantu bebanika ukudla emaphandleni. Ibandla ke libusayo kazange lime ke ukubuthanisa abantu. So kuyasimangalisa njalo sesiboneke inketho zisenzakala kwamanye amazwe. So ama election ngenziwa ayisiko ukuthi kona igcikwane leli yile lingenza ama election akhanselwe. Abantu bangaba lama election njalo bezivikela kuleli gcikwane.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Ibandla lezano PF lona liyakulandula ukuthi yilo elivimbe lolukhetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokungezwa okubikwa kusenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kulama video lemifanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana etshengisa abafundi bebhema njalo belingisa ukuya emacansini begqoke amayunifomu. Inhlanganiso zababalisi zithi ayisikho kulingisa kuphela. Zithi kunengi ukungezwa okwenziwa ngabafundi okulakho ukuthiya amantombazana esezithwele kuthi labafana labo sebengamahlongandlebe. Izikolo zivulwe kunsukwana ezedluleyo ukuze abafundi balobe imihloliso yabo. Kodwa abazali bathi ngabe iyadluliselwa phambili limihloliso ngoba kulalutho olufundwe ngabantwana lonyaka. Siqoxele umzali umnumzana Difa Dube.
Mbona ngathi nxa kungabe uhulumende uthatha serious abantwana njalo uyazwelana labantwana bekufanele ukuthi umnyaka lo babunkomo ukuze izinto zihambe kahle kungcono nje ukuthi ngabe ukuthi abawudlulisa kuvele nje kungaqalwa umhloliso ngoba kuyafana abantwana bazafeyila. Ukufeyila kuzabe kungayisi ukuthi bafeyila ngenxa yokuthi bafuna ukufeyila, kodwa ke bazabe befeyila kungenxa yokuthi isimo abakhangelane lazo asibafavi bona abantwana ukuthi baqhubekele phambili. Katasi labantwana sibabuyisele ezikolo abantwana. Batshana behlela kulanto abayenza. Engasikhangela izindawo ezifana labo Dombodema ezifana labo Madlambuzi ezifana labanye ama secondary school ikakhulukazi la asemakhaya. Akula ama internet ukuthi abantwana bangayenza i research. Amabhuku njalo ayasilela ukuthi abantwana bangabala bayenza ama researches ukuze ukuthi bayenze uku pick up from izinto ezemove. Kulusizi kakhulu baba uNkomo ngibona ngathi uhulumende akazama ukuthi into le akakahlalele phansi bayicabangise kahle kabanzi ukuthi le nto le how best can they deal with this situation. I education yabantwana yi decider ye future abantwana. Nxa bengapho ngokuphushelwa kuphela noma bengajika ukuthiwa bafailile kuphela begcine bephindiswa uform 4 again noma bephindiswa uform 6 again kungazange kwakhangelelwe ezinye indlela ukuthi mhlawumbe kungenziwa njani. Ngibona ngathi kuzabe kusehlisa i self esteem yabantwana kuzayibulala kakhulu. Ngenxa yokuthi umunye umntwana ngavele tshela ukuthi usefailile usevele ngiyazela ukuthi ayikushuze ngidlulekile ngempilo. Kukanti into le idinga ukudingidwa kabanzi kakhulu ngoba le nto iyisiqoqo lezempilo wabuNkomo. I future yabantwana besikolo abantwana labo abasesikolo kusasa yibo odokotela bethu abakusasa yibo omongameli bethu bakusasa yibo abaphathi bethu bakusasa. Kodwa ke bazasiphatha njalo bengelaso isikolo bengelawo ama qualification bengelayo imfundo le edingakalayo ukuthi ibathathe bafikisa khona labo kule ndawo. Ngibona ngathi uhulumende akathathe le nto le in a very serious way ukwenzela ukuthi ibe le resolution engabuya incede abantwana bayenelise ukuthi bengadumali kakhulu abantwana babone ukuthi uhulumende uyabacabangela.
Akukho yini okunye Dube obona ngani kungenziwa okungaphathisa abantwana ngaphandle kokuthi imihloliso ingalotshwa kokuphela lonyaka?
Okwangathesi sekulate. Isifiso sami bekuyukuthi ngabe kuyukuthi uhulumende wavele wacabangela abantwana uqala isikhathi ngesikhathi ama lockdown labe wabona ukuthi azaqhubekela phambili kwesikhathi eside. Yisi sikhathi abafana ukuthi ngabe ukuthi abaimprovisa ezinye indlela ababengabona ukuthi bengenza njani noma ukuthi noma bengayenelisa ukuthi basebenzise ezinye indlela ezingafinyelela abantwana bonke abakunkali zonke zelizwe. Ngoba nxa kusenziwa izinto esikhathini esiningi sengabona ukuthi uhulumende ucabangela abantwana basedorobheni kuphela. Cabanga ukuthi kulabantwana abasekhaya abangela access to yona i-network yona ngokwayo i-network yefoni ukuthi mhlawumbe ngafonela omunye osedrobheni ambuze ukuthi akungikhangeleli ibhuku elinje akukho konke konkwana. So kwangokwala kuyadingakala kakhulu baNkomo ukuthi kathesi into engingayitsho nje akusela okuningi okusekungenziwa. Mina nje isicelo sami kuhulumende ngesokuthi ngabe bayahlehlisa lo mnyaka lowo bevele bawuyekele udlule ngoba umntwana akasoze afunde into ngenyanga eyodwa into ayifunde ngabe wayifunde umnyaka wonke.
Umnumzana Diva Dube ngumzali sixoxela ekwelebhilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uphakathi kokuphendla uhlelo oluzalandelwa ekungcwatshweni kakutsha kwabantu ababulawa ngobhuqazwe wegugurahundi. Inkundla yesayithi yona ithi ukukhalala umsebenzi kwabogatsha lwe-customs kwele-South Africa sokubangele ukugcwala kwamaroli emngceleni we-Beit Bridge. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Phakazo muhle Studio 7 linjani bobaba uNkomo Ntungamile labo bonke mama Plexedis Jeremiah lonke siyalibingelela. Thanda ukuphawula kancane ngendaba yamatitshala. Ngibonga indoda le okuthiwa nguNation Motsetiwa ezelupane ezikolo kazihlale zivaliwe sibili ngoba kakusizi lutho ukuthi umuntu oledignity njengombalisi umbone ehlupheka ngengagadala omunye umama lapho ngumbalisi ethwele umfushwa ethele amafutha esigubhini echithekile. Into inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalokhani ngibone le amafutha echithekile. Mamalwana uthe uyakhuluma lomnikazi wemo umnikazi wemoto bebonani nje umuntu wenza amafane zobe ungumama omuhle nje kodwa ugcine ekhala inyembezi lwana umama inhliziyo yami yababuhlungu okutshengisa ukuthi ngeqiniso uma uhulumende engazange akunanzelele lokho hayi ukuthi ilizwe lifile leli i-transport ngokwayo ukuthi bagade kunzima amabhenki akuphuma imali akuphuma imali kusemlonyeni yabo baba umthuli kodwa emabhenki kayikho imali so into leyi kanti babe sithi kuthweni njengoba bona labo kwezindawo imali leka basayifuni ungaze ungene kwamanye amashopu imali leka isasebenzi sibili kayisebenzi sebenza ukufostela ubona ukuthi ama-prize angkhona atsho ukuthi imali leka siyifuni ngowesofithi khathesi sokule US lerandi lisebenzayo imali ayisebenzi le kabahlale phansi abantwana ngoba abantu abadla nxa bengayesikolo amatisha soze bafundise belambile bazawele ukuthi abantwana besesikolo but impumela yakhona kakula lutho which means ukuthi education yezimbabwe veli siwile siphansi akusela education la ngiyamangala abazali abantwana bahambe ezikolo besizwa amatisha ekhala ngale ndlela ukuthi bathi abantwana baye kwenzani ezikolo lathi bazali ithi esizibulala ilizwe lethu ngezandla amatisha la they are trying to say ake libamba abantu abenu emakhaya izinto zilungiseke laphana ukuthi laba kwanza ukufundisa abantu abenu besuthi nanifuqela abantwana esikolo xa sebelitshela ngama-school fees ezimali ezidurayo selithethisa amatisha futhi kanti ke indaba isukela kini hhayi bazali asikhuleni ma
njani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke mina ngiyamangala basakazi labalaleli bonke angikaze ngizwe lapha emsakazweni ku Studio 7 umuntu ngitsho yedwa okhuluma esithi yena ulilunga le MDCT engaphandle kuka Khaliphani Phugeni nguye yedwa engimzwayo kambe ubufakazi bokuthi abalandeli sibili uthatha ngapho uKhalifanilo into yabiyamangalisa kakhulu hayi kuzafika ukhetho sizavota okunye njalo sibonani even MDC Alliance singavuka itshintshibiso siyayivotela injalo lebizwe elitha ngibonani yiyo isisombululo esingaqeda udaba lolu nxa kungathi kuvume ukuthi kutshintshibiso nje ngeke kuthiyanwe lebizwe leli kuvukele linyibizo esalisebenzisa njengomhlangano ngibona ngani singaphumelela nje kuhle kungelahlupho kulale into eyenziwa ngokhaliphani le iyamangalisa kakhulu ngiyabonga
Sanibonani Studio 7 Samuel ngilapha eJohannesburg ngicela ukuphawula nge-MDCT kamakhuphe MDCT kamakhuphe isezandleni ezinhle kakhulu kumakhuphe kompana nomonzora nokomichi bangavumi ukwethuselwa ngabantu besithi bona abantu babasoze babavotele thina sikhona le nto ngayijo kudala ngathi thina sigcwele sizobavotela ukomichi nomonzora nomakhuphe uJamisa hayi mina kwela mizayidi mina ngikhola ukuthi ngafa ngavotela uJamisa angimthandi nasegazini vele ngimzonda kakhulu lwana umfana nguye wamotsha izinto njengobana kukubiso nje nguye wakuqalisayo kona lokhu uJamisa enzeni kuqaliseni kwakhe uyazisola futhi ukuthi kuqaliseleni okwamanje usejhiye abantu ehlathini ngoba abantu abavotela uJamisa ngabantu abasesigangeni angabantu abasesigangeni ngokuthi abalaphathi uJamisa akalaphathi nangu manje wenza inkani yokuthi kuthiwa bonakala party yena wenza inkani ukuthi iparty yakhe kusaseyi-MDC Alliance kodwa uyatshelwa ukuthi kona isiyo yakho le party yena uyenza inkani so abantu abalandela uJamisa balandela nje angazi balandela umuntu osehlathini ehlathini ulisakhona phakathi ehlathini uJamisa uyelityakwa nangapha
abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe amabhizimusi amaningi akwele Malaysia abikwa eselahlekelwa yinzuzo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 umongameli wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usethule amazwi ezivikela ngemva kokusulwa nguZulu phezu kokungaqoki kwakhe imaski ngesikhathi ephakathi kokwethekelela kwele Tanzania. UChakwera uthi wenze lokhu ngoba umongameli walelo lizwe emtshele ukuthi akula coronavirus kwele Tanzania. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump obehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 uthi usepholile njalo udokotela wakhe uthi akusela ngozi yokuthi engathelela abanye lomkhuhlane. Kodwa kaphumelanga egcekeni ekuthini uloke elawo nalo umkhuhlane emzimbeni uTrump kumbe kaselawo. UTrump uthi usezaqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho ebimiswe ukuhlaselwa kwakhe ilo mkhuhlane. Ukhetho lolu solusalelwe nje ngamaviki amathathu lapho uTrump azanqikilana khona lomnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats. UTrump yena umela amaRepublicans njalo ukhanya ehambela muva kucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo ama-opinion polls. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Ngani ukuthanda ukuba nzima kuTrump lapha nxa ukhangela ama-polls lawa akhitshwa zinhlanganiso ezehlukeneyo. Kodwa ke singakubali kakhulu kwama-polls lawa ngoba imbono yabantu ngokuthanda kwabo lezo nkundla abavota kizo. Ngenkundla lezi abavota kizo ngisho ukuthi CNN ila ma-polls ayo. So abalaleli be-CNN ngoba i-CNN batshela ukuthi uTrump muvi umuntu oqondileyo nguBiden bazovota ngokuthanda kwe-CNN. Angithi uye ku-New York Times layo. I-New York Times ile ndlela emveza ngayo uTrump, ile ndlela emveza ngayo uBiden. So abantu abakhona le ekuvoteni kwe-New York Times bazovota ngendlela i-New York Times efisa abantu bakhangele labo ma-presidential candidates omabili. So eqinisweni ukuthi sibona ukuthi kuyasebenza, I'm not sure, I doubt it, ngoba uzokhumbula ukuthi ukhetho oludluleyo uHillary Clinton encintisana lo Trump, uHillary wayekhokhela kuma polls nalawa, kodwa ke ngosuku lokuvota wenza njani, kwanqoba uTrump.
Vakona abamsolayo uTrump bathi wehlulekile ukuphatha kuhle umkhuhlane we-COVID-19 wagcina ubulala abantu abaningi eMelika, kanti njalo wagcina uhlasela laye. Ubona kungamphazamisa yini lokhu kukhetho?
Ukuba nje kwakhe iCOVID kumphambanisile sibili kucampaign yakhe uTrump, kumphambanisile ngoba ubengekho isikhathi eside ezama ukuthi asile and ngalawo malanga yena engasebenzi lwancinisana laye uBiden ubenjani, ubebonakala behamba ecampaigna. So ugula kwakhe kungani kumbisele emuva kancane, but angikholela ukuthi lokhu kungaba nomthela omkhulu ngendlela abantu abazavota kiyo. I think abantu kudala badecide, umuntu sekwazi ukuthi nge-voting day navotela bani. Of course, e-America likhuluma ukuthi kulabantu ama-undecided voters abalinda the last day ukuthi batshelwe, acabanga ukuthi hayi sengingavotela ubani. Lihlekana elincane lelo, kodwa ke abaningi bayakwathi ubavotela bani. Nxa ukhangela kuma-rallies aka-Trump uhlala kugcwele abantu. So those people already know ukuthi sizovotela uTrump. Labo Biden labakhona bahlala bezindlani. So ihlekana elincane leli sithanda ukuqakathekisa kwezingani abantu abaningi kakhulu abangakabi kwathi bavotela bani. Hayi, lihlekana elincane. So ukugula kwakhe uTrump kumphazamisile, but ukuthi sithi akayibambanga kuhle indaba le ye-COVID, I think uzamile uTrump ukuthi ayibambe ngendlela loba nguphi umongameli phansi lapha emhlabeni akakade ngakwenza. Ngoba ekuqaliseni sinanzela ukuthi sonke besingakwazi ukuthi i-COVID ikuyini njalo ingavikelwa njani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa. ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.